indaba le yama drone le ingaba into kahulumende, ngaba into kahulumende ngoba ungakhangela kakhulu kulezi nsuku kuzimpi zonke ezenzakalayo lapha. I-technology yama drones iyasetshenziswayo kakhulu, ikakhulu ngakhangeleka kubo Ukraine lase Middle East lapha ama drones ayasetshenziswa kakhulu. So mina kungimangalisi ukuthi kungabe kulama tests uhulumende wakulelizwe awenzayo ngawo ama drones lawo. Ngabe kabakwazi ukuthi avelaphi, ngabe kulokuphanika okuthile, ngabe sebebonakele bewa cubungula bezama ukuthi bazi ukuthi avelaphi njalo ngakabani njalo afunani.
Udaba lolo alo soze lobangele na ukungavikeleki kukaZulu njengoba kungakaziwa ukuthi ama-drone lawa ngakabani.
Ngokubona kwami Ncube, mina ngibona ukuthi uZulu uvikelekile njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi ama-drone lawa kungenzeka vele ukuthi ngakahulumende. Noma engakahulumende kungaba khona abe ekudinga. Ngeke ngaba lemicabango yokuthi yabona kule ndaba yama dirty bombs lawa awenukia lawa aya emitha i-radiation. So kungenzeka ukuthi ngabe investigator into ezifana nalezo bangasebenzisa ama-drone.
Abanye njalo bathi kulakho ukuba kulokufihlwa ngohulumende okulolu daba, likubona njani lokho?
Hayi, uhulumende vele mthetho wakhe kumele afihle ezinye izinto eziphathelene le-security yelizwe. Ngoba kunjenje angithi i-technology esetshenziswayo ukuvikela amazwe wonke umhlaba wonke jikelele iyabe i-secret kahulumende. Ngoba ungeke uphonge uyithi bhadla phandle ngoba ungenze njalo lezitha zakho lazo phela zizoba nayo njalo zikwazi ukuthi wena uphethene